intengo yempahla lokudla ezitolo iyaqhubeka iqansa ngesikhathi ugatsha lwezamanani olwezimstat lusithi umuntu munye usedinga imali efika phose amadola eZimbabwe azinkulungwane ezilithubi 9144 kumbe US $38 ukuthi athole okumqoka okungamphilisa ngenyanga yinye. Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Methuseli Moyo uthi abantu bakhanya sebejwayele ukukhwela kwentengo lokhu.
Izinto ziyakhwela intengo, into zokudla. Sibone yona impuphu ikhwelile, isinkwa siyakhwela. Konke nje okhuking oil kuyakhwela. Lokhu kutsho ukuthi abantu sebedonsa nzima. Umbuzo ukuthi benelisa njani abantu. Abantu bezimbobhe ungakunanzelela sebajayele ukudonsa nzima, sebeze becabanga ukuthi impilo vele injalo. Ukuthi umuntu usezasebenzela ukuthi athenge impuphu lethukela le-cooking oil kuphela. Okunengikume baphila nzima abantu ngoba ikakhulu iholo lingama-RTGS ukuningi balo. Kodwa impahla iprice ifakwa ama-US dollar nxa irate ikhwela impahla ngapha vele isizikhwelele yodwa ama-RTGS dollar lawo.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa emgwaqweni eyeBulawayo Traders Association unkosazana Debra Mukasa uthi impilo isinzima kakhulu okokuthi abantu sebezama amacebo atshiyeneyo ukuze bengalambi.
Nxa sikhangela ngezintengo yempahla ngapha eZimbabwe ukuthi sezikhwele kanganani, zikhwelile kakhulu. Siyananzelela ukuthi abantu abasenelisi ukuthi bethenge ezitolo ngemali ekhona phakathi kwethu. Abayenelisayo yibona laba abaswayiphayo ngoba uyabe uswayiphile vele yimali i-plastic money ongakwazi ukuthi phakathi kwemali yangikhona kule malini le mali ehamba ezakho yakuhulumende imalini esinjengama-tax. So yibo abayenelisayo ukuthenga. Thina njengoZulu njengama-vendors kuyasehlula ukuthi singene ezitolo sikwanise ukuthi siswayiphe impahla ezinjengama-grocery. Singananzelela ukuthi nxa ungena esitolo impuphu i-10 kg irolamele nxa uyiswayipha is 800 or 900 khonapha kusaka ku-1000 pond. Ungayikhangela yona leyo imali yinkalakatha yemali okuthi nxa usuphuma phandle usemkambeni ephandle iyenelisa ukuthi ithenge emasaka amabili ayi-10 kg. So ufinde ukuthi thina ngapha njengama-informal sector sithwala nzima kakhulu ukuthi sikuthole lokho kudla ifiwele layo sisitshaya kakhulu.
Ingcweti kwezenotho umnumzana Lennox Mhlanga uthi intengo yokudla iyakhwela lanxa abantu bengatshengiseli ubuhlungu bayakhala abaningi ngoba besazi ukuthi akula lapho abangathola khona isisambululo.
Ye, intengo iyakhuphuka and abantu bona labo bayakhala, ayisikho ukuthi bathule. Abantu bayakhala sifuna kuma-platforms amaningi lapha nxa ukhangela ku-online nanxa abantu nje bezixoxela. Nxa abantu bengena ezitolo lapha abantu bahlaba umkhosi kunzima sibili. Intengo ikhuphuka every day. Ukuthula ayisikho ukuthi hathi abantu bazithulele nje, akula abakuzwayo, kukhona abakuzwayo but abalandlela yokuthi bengakhala ngayo kuhulumende. La uyakwazi ukuthi bekulenketho ekade khona ama-elections. Nxa ukwazi vele nxa kunama-elections abantu bakhuluma ngento eziningi ezihambelana nezepolitiki. Kodwa kumangalisayo ukuthi iindaba zentengo lezi azizange zibe i-subject engathi ingaba i-subject yama-elections. Abantu bona kade ngibonakani sebevumile ukuthi khona lokho kwenzakala e-Ukraine ngaba yikho kubangela ukuthi intengo ikhwele, lamafutha ukuthi akhwele. Okwesibili, imbangela ngibona ngathi imbangela ikakhulu yilokho okuthiwa i-speculation. Into zingakhwela international njengamafutha lokunye ama-inputs angabe khona. Laba abalungisayo impahla lezi esizithengayo balaba sebekhuphukise be-speculator befuna ukuthi bangani baqogelela izimali zabo lezi ababezifakile eziyi-foreign currency.
Umhlanga uqhubeke esithi abahuquluzi benotho obamba zonke kumbe amakartel yibo abenza intengo iqhubeke iqansa.
Ama-cartels akhona eZimbabwe, abantu abaningi bayakwazi khonokho. Ama-cartels lawo amakhampani amakhulu ayiwo asithi ngobamba zonke basethe ama-prices ukuthi khona bavumelane ukuthi khona nilise i-price yesinkwa. Sike saba le-incident laba bakhweze khona intengo yesinkwa ayisithi inyanga ezimbili ezidlulileyo, bonke bavumelane ukuthi hayi sikwamele sikhwele sibe ngesinye isibanga. Kodwa uhulumende wasengenela ngoba abantu behlaba umkhosi ukuthi hatshi akulunganga ukuthi baphonge ukukhweza nje kungelambangela yokuthi bakhweze isinkwa. Kuyenzakala kwezinye impahla nje ezingakhanyiyo kangako kodwa ezicakathekileyo empilweni zethu ukuthi intengo yaphonge ukukhwela nje but kungabi le ndlela yokuthi abantu bangakhala ngakho kuhulumende ukuthi kanti indaba impahla lezi zikhwela kangaka kanti kuyini okungabe kubangele.
Intengo yamafutha ezimota ukuthiwa yiyo ebangele ukukhwela kwenye impahla lokudla ibikwa yehlile emkambo womhlaba jikelele, kodwa eZimbabwe intengo yokudla lokhu ingehlanga. Ngimele iStudio 7 uChrist Gande ngiseWashington DC.